iZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba iConstitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba wokuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbengele church, mbengele politics, mbengele trade union. Sesibona mhlophe khathesi ukuthi iCabinet ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu, bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule targeted sanction, ikodwa ke bona lokho begolomba, lokho bexhopha abantu, begwenxa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba iphongu uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko, ubona lomthetho utshiya eleZimbabwe limi ngaphi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekileyo?
Yes, umthetho lo ngabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages, ku-feudal system, lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu, abathi absolutely rights of the kings. Okwaliwa ngu-Oliver Cromwell eBritain ngo-1215, u-king waze wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Ikula namhla lokhu lingibona eBritain izinduna njengama-kings awala msebenzi, phalamende lomsebenzi. Yikho ke izanu sisibisela khona le muva thando kayiphikiswa, okutshiwe inkosi kutshiwe nguNkulunkulu. Yikho ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa i-Afrika, kuyangisa iSadiki. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona iSadiki ithungamela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sections awuphume, ngenxa yokuthi nabo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.